angiboni ukuthi kungajwa into emangalisayo leyo, ikakhulu uma sikhangela ukuthi imali eningi vele ungavuka ekuseni kulabantu abahlezi bele cash osiphatheleni. Abantu kazana bengalalutho, so kucacile nje ukuthi vele ngumkhuba osukhona elizweni ukuthi amabhenki aqhathe abantu babo phandle abangosiphatheleni. So ngibona ngazathi labo njengabantu ababe nomnyama kumbeni yokuphonguthini okulahlisa abantu, kodwa angiboni ukuthi kungathiwa yinto emangalisa elizweni sokuyinhlala yenzalweni.
Kungaba ngabamabhanga kumbe ngabezombusazwe kumbe basebenza ndawonye isigebengu bonke bahlangene.
Kungaba nzima ukuthi abemabhanga bekwenze abombusazwe bengalasandla bekwekele kuphile iminyaka yonke leyi. Phela ayishiyo ukuthi yinto eqalisayo le, yinto esile minyaka eminingi kakhulu. Kuphosa kube kulingane nokuganga kweZimbabwe uhulumeni wankhona. Soba ngikhona ukuthi singathini kwenziwa ngabamabhanga minors abazombusazwe bakwenza bendawonye.
Abantu laba abatholakale bele mali eningi kakhulu, lo owe 44,000 kanye lalo owe 15,000, ubona ngani ngabantu nje ekade bezithathele imali yabo emabhanga singazi ukuthi bayithole ngandlela bani kumbe ngosiphatheleni?
Obviously akula muntu ongaba le mali engako engasiyosiphatheleni. Okungabe kuvamile ukuthi bangabe bengosiphatheleni leli bengathi bengabantu abakholekthivi lalabo abaphethe amandla, kodwa akula muntu okanjani ongathatha imali yona leyo. And ungakunanzelela uma besitsho abantu bathi abakwenza ikakhulu abaningi either ngabantwana balaba abakhetheyo kumbeni babakhetheyo through abantu babo.
Njengoba ibhanga elikhulu lisithi lizawajezisa lawa mabhanga lalabo bantu, singabona mhlawumbe uphela yini lomkhuba?
Awusoze uphele mashayana, umkhuba vele usube mpani. Ayisiyo nto phela esingathini kukaningi vele kuthi anti uyakhumbula ukuthi umongameli laye kuke wathi oluswazi olulesawude kodwa sikalubona ukuthi kuyenzani uswazi lwankhona. So kuningi okuthiwoyo kodwa kasi amazwi maningi kothi zenzokazikho.
Mhlawumbe yilo selubhula lapha njengoba ibhanga elikhulu lisithi bazajeziswa.
Hayi, unzima engxenye yokuthi abanye bethu sesalahlekelwa lithemba ngalo mbusazwe, kodwa kangikhole ethi lukhona lona swazi lolo kumbe ntuzafalwa ukuvula ngoba uthi emtakeli uzavula ekhaya.